So we seek out this in the VOA in the Vele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 kuMfumfu 2021 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe.
iCOVID ibisele phansi into eziningi ngoba test siyathupheka.
Abatsha abakubandla le-MDCT bathaya owayevikela unkosazana Dokozane Gubhe.
UGudzana iMashumba nalo okhulunywa ngaye kazange asebenze ku-finance department.
Abacatshangelwa ukuba badlelana lebandla leZANU-PF bathatha ngenkani enye yezimota ezisetshenziswa ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance uNumzana Nelson Chamisa. Abacubungula ezombusazwe bathi izenzo zenodo zingesulwa nxa kungalungiswa konke okuhluphayo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla le-MDCT namhla batshaye uMnumzana Gudzana iMashumba, wayengomunye wabavikela unkosazana Dokozane Gubhe ofisa ukutshela abantu eZimbabwe ukuba umkhokheli webandla leli uMnumzana Douglas Monzora kasebenzisi ngomfanelo imali yebandla. UMashumba obefisa ukwethula lokhu emhlanganweni awuguqele intelezindaba eHarare utshaywe engakavula umlomo ngabatsha bebandla le-MDCT abamtshele ukuthi kala mvumo yokukhuluma angakwaziyo. Bathe bemtshaya bamtshela ukuba uthunywe ngabantu bebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Abatsha laba akade bezonde beganuni wabo bamgijimise endaweni lapho abefuna ukukhuluma khona lentelezindaba lemigwaqweni kwezwakala elokhu esithi bengaze benze njalo iqiniso yokuthi uMonzora weba imali. Kasenelisanga ukukhuluma loMashumba ngodaba lolu. Kulabanye abakubandla le-MDCT abathi uMonzora weba imali ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-Extraordinary Congress nyakenye owakudingwa khona umkhokheli omutsha ozangena esikhundleni sikaMoyi uMorgan Tsvangirai. UMonzora wanqoba uMagophe labanye kukhetho olwamangalisa uZulu ngendlela olwaqhutshwa ngayo. Ukuze sihlaziye okwenzakale namhla eHarare, sixoxe loMnumzana Witness Dube okhokhela uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT.
UGudzana iMashumba lo waxotshwa sele izinyanga ezingafika zona 6 engayisilo lunga lephathi. Njalo ekubeni kwakhe lilunga lephathi kazange abe kugatsha lwepolitics, wayengumuntu owayengomunye wezisebenzi esingathi engulo ovikela umsekeli kamongameli umama uThokozani Gubhe. So namhla usuke waya ke laphana e-media center asazi ukubefuna ukuthini into engasazange yaphatha kuhle ama-youth ethu e-MDCT. Esibone sokungenela umkhokheli wama-youth u-Yvonne ukuthi athi yena ngokomthetho we-party awulalo ilungelo lokuthi ukhulume nge-party kumbe ukhulumele i-party wena ungaseyilo lunga le-party.
Kodwa kutshoni konke lokhu nxa sikukhangele ngoba ufuna ukukhuluma ngemali lejalo okukhulunywa ngayo kuthiwa imali iyadliwa.
Kukhona nje phakathi kwethu amalunga athile alokhu engaphathekanga kuhle ngempumela ezaphuma ku-Extraordinary Congress. Sizananzelela ukuthi i-judgment ye-MDCT ibuya ukuthi ubaba uChamisa wayengasuke kwakumele ukhokhele umuntu owayephethe kwakungumama uGubhe. Bakhona-ke abalutshana abalokhu bengafuni ukukuvuma ukuthi saba le-Extraordinary Congress leyo kwaphuma impumela eyakuveza sobala ukuthi iningi labantu be-MDCT bafuna ukuthi ubaba uDouglas Monzora akhokhele. Ngalokho-ke lokhu beqhubeka ngoba bayazama ukuthi babone ukuthi mhlawumbe lokho ukungcolisa ubaba uMonzora kungabanika amanye amathuba sesisiya ku-Ordinary Congress ngoba ibandla lizakuya ku-Ordinary Congress kungekudala. Ngakho mhlawumbe ngabantu abalokhu bezama ukuthi maybe nxa bengayenzi into ezinjengalezi singaletha umthelela ewokuthi kugcine kungasavotelwa njalo ubaba uDouglas Muntu sokuvotelwa omnye umkhokheli. Kodwa sina sibona kuyindlela embi ke ukugaya ukhetho, njalo sibona kuyindlela engcolileyo ukuphatha ngayo indlela zombangazwe ukuthi umbani lo bani sesukuma endlini yakhe ayebiza imidiya ngobe kwazi ukuthi onozindaba balandela indaba afuye nje avule umlomo wakhe akhulume into ezingela qiniso ezingela bufakazi ezidilizayo ezibhilizayo ezixabanisa abantu.
Ye kodwa nxa umuntu elakho okumela ukukhulume akumela ngomuntu akhulume abe le evidence ethi la ngikhuluma nalokhu lalokhu engxakathi ezaveza phela ukuthi ukhuluma ngaliphi ngoba siyakwazi Dube kulabanye abantu abathi sebele imali yebiwa la.
Lwemali lolu kalulutsha okuhle okuyaziwa ngabalaleli bonke njalo bonapa abantu okukhulunywa ngabo omashumba ngopatron Murimoka labo bani bani asebethunyiwe ukuthi bakhulume ngalolu daba babe bengazikhulumeli bona ngoba vele ekuyibeni bona kwabo abalalo ilihlo elingakwanisa ukuthi libone ukuthi kahle kahle embizweni yephathi sikhangelane lezemali ukuthi kuhamba kanjani. Ukuza naye mashumba nalo okukhulunywa ngaye kazange asebenze ku finance department kalayo nje indlela angakhuluma iqiniso ngezinto ze finance department.
Umnumzana Witness Dube ukokhela uhlangothi olubona ngokwethula kwemibiko kubandla le MDCT ubexoxa ne studio 7 eseHarare. Kusenjalo kubikwa ukuba enye yezimota ebezithwele umnumzana nezintshamisa labanye bakhe eManicaland ithethwe ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla lezanu PF. Uchamisa uthi uthwaliswe nzima ngabantu laba ngesikhathi esethekelela uZulu endaweni ezijeneyo zelizwe. Kulo muntu oyedwa okulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe wathaba ngamathumi amahlanu 50 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Luthi umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4660 eZimbabwe solokhu waqhamuka nyakenye. Luthi njalo sekulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebahlatshwa okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebahlatshwa kabili bedlula kancane izigidi ezimbili 3,008,206. Kulabanye abantu esabelweni seMashabeleni North abangamangaliswa umkhuhlane lo nokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela.
Mina eMusikonondo ngisuke elipane la. Elipane iCovid sibili hayi mina ngiyayizwa emoyeni nje ikhona. Nakini ngedwayisa imlokhela into eziningi. Senhlala ngifake imaski akukhanyi ukuthi abahlabile bagula. Kuyafanana konke lokuthi vele iCovid nakwini angikwazi lokho.
ICovid ibisele phansi into eziningi. Ngoba thesi siyatupeka sifanele sisebenze kodwa kwezindawo kusasebenzeki ngenxa ye-COVID. Asikwazi ukuthi into ekhona mve into engekho.
Siyabonga amadoda ayenhlanganela uSigonondo khonapha elipane elumafila ndawonye amajaha amahle akhona ngiwabona efakile izaheke ngibabuza ngakho baqakathekisa kodwa-ke bamangala nje ukuthi kona why labahlatshiwe ukuthi bevikele umuntu kade right kodwa ngaze ehlatshiwe sesilala phansi ehamba esibhedlela katholi nje usizo sebuyela ngama-side effects anjengokuthi kona amahlombe wona ahlatshiwe ababuhlungu ngani ngomuntu olamadlozi izisu umhlubulo wona lo wangancane uyabunjalo omama abaningi esikhathini kabasangeni kahle ngokuqalisa ngemva kokuba sokwenzakele angazi ukuthi ama-reports analawo akhona yini.
Lezi izakhamizi zedaluka esabelweni seMashabeleni North bezixoxa ziselupane. Izingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi izijeziso zenodo ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF zingasuswa nxa eleZimbabwe libuswa kahle kungelakwephulwa kwelungelo loluntu. Bethula lokhu kulungiselelwa ukunanzwa kwekhefu elibikwe ngumongameli eMasolo Mnangagwa elikamhlaka 25 Mfumfu ele-Anti-Sanctions Day. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Usuku lwe anti-sanctions day lwasungulwa eDar es Salaam kwele Tanzania ngomnyaka ka-2019 lapho inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi ye-Africa e-Southern African Development Community i-SADC yavumelana ukulunanza njengendlela yokusekela uhulumende weZimbabwe. Usuku lolu lukhangelelwe ukunanzwa mhla ka-25 Mfumfu minyaka yonke lapho amazwe awe-SADC etshengisela ukuba amindawonye leZimbabwe ukuba izijeziso ezaletheswayo azikho emthethweni ngakho ke kumele zikhitshwe. Umnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi webhethu likaZulu uthi uhlupho lwabantu lweZimbabwe aluveli kuzijeziso lezi ezafakelwa inkokheli yeZANU-PF ezinye iziphathamandla zikahulumende kanye labadlelana labandla leli.
AmaZimbabweans uhlupho lwayo somasanctions. AmaZimbabweans uhlupho lwawo human rights violations, corruption, a mismanagement of the country. Yilo hlupho lwethu ngoba ama natural resources esilawo asikwanisi ukuthi siphile even silama sanctions just like uSmith waphila.
Ilunga leZANU-PF kobulawayo umnumzana Malaki Nkomo uthi iZimbabwe yafakelwa imigoqo ngenxa yenotho ekhona elizweni.
Sinakhala iZimbabwe ililizwe eliphiwe ama sanctions liphiwa ngamazwe akhatshana lalo ngoba bele njongo zabo abalazo yakhulisikhana inotho isla eZimbabwe. Sibe sesinanzelela futhi njalo ukuthi ama-sanctions la singathi ufana lomuntu okuthiwa akagijime kodwa ebotshwe inyawo.
Okhokhela ibandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi inkokheli ze-SADC azikhanyeli uZulu kodwa zivikelana zona zodwa.
Sinanzelela ukuthi iZimbabwe lilizwe elingelamthetho eliphila ngokuhlukumeza abantu njalo i-SADC esikunanzelelayo ngumanyano wama-president abavikelanayo bodwa kungalanto abayincedisa besiza abantu abahluphekayo.
Umnumzana efuthi Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi izijeziso ezafakwayo zafakwa ngoba kulokuphambanisa okwakukhona.
Izijeziso ngeke zisuswe ukuthi kulabantu abalala behlabela kumbe abatshona behlezi ngaphandle kwamahofisi athile ngawe-Melika, ngawe-United Nations kumbe ngawe-SADC. Okudingakalayo ukuthi labo abenza ububi bayeke ububi, bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bahloniphe impilo yabantu beZimbabwe.
Osaphethe isikhundla someli we-Melika eZimbabwe umnumzana Thomas Hastings izolo uhlangane lesithunywa esiqakathekileyo senhlanganiso yomanyano wamazwe owe-United Nations unkosikazi Alena Duhan bekhulumisana ngenhlelo zeMelika eziphathelane leZimbabwe. Ababili laba bakhulumisane ngezijeziso zenotho lezi uHastings echasisa ukuba zafakelwa ezinye iziphathamandla ezeZANU-PF lezi kuhulumende hathi uZulu wonke waseZimbabwe. Abogatsha lobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba bethule umbiko othi izijeziso zenotho zafakelwa iziphathamandla zebandla elibusayo lezi kuhulumende lamakampani labosomabhizimusi abadlelana labo abephula amalungelo abantu abaphatheke kunkohlakalo kanye labaphambana lemithetho yelizwe ngombuso wentando kayiphikiswa. Lo mbiko uqhubeka usithi izijeziso lezi zifakelwe abantu abangamachumi ayisichiyagalombili lantathu 83 lamakampani angamachumi amathathu lasikhombisa i-37 bethi bahlala becubungula uluhlu lwezijeziso njalo nje benanzelela inguquko ekhona kweleZimbabwe. Izijeziso lezi zivimba laba abantu lamankampani ekukhululekeni ukusebenzisa indlela zemali zeMelika ngakho ke ukufaka icala izijeziso lezi ukuba yizo ezidala inhlupho zomnotho welizwe leli akuqondanga. ELeZimbabwe kufanele lilungisise imithetho yalo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso weZimbabwe. Indikimba yalonyaka eyokunanza usuku lwe-Anti-Sanctions Day ithi friend to all, enemy to none, forging ahead and enhancing innovation and productivity in adversity of sanctions. Amalungiselelo okunanza usuku lolu aqhubekela phambili lapho umongameli Emmerson Mnangagwa akhangelele ukwethula umbiko wakhe oqakathekileyo. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi unkosikazi Monica Mutshanga, umphathintambo wezokwethula kwembiko uchaze ukuba usuku lolu luzagoqela ukuxoxisana labahlala kwamanye amazwe, abameli bamanye amazwe kweleZimbabwe, abameli bomanyano we-SADC, intatheli Sihleli izindaba mathupha kanye lasebulenjini abameli beZimbabwe kwamanye amazwe labenhlangothi ezichiyeneyo zempilo. Ingcwethi kwezombusazo sezithe izijeziso ezetheshwa eZimbabwe ngeke zikhutshwe ngaphandle kokuba uhulumende aguqule indlela abusa ngayo. Kusenjalo uhulumende usebike ukuba umhlaka 25 Mfumfu kuzabe kulikhefu ukuze kutshengise umhlaba ngokuhlukumezeka kwabantu beZimbabwe ngezijeziso lezi. Ngimele
Studio 7 kobulawayo ngubathabile Mashungu.
Sifike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazi weVoice of America ubika ukuba owayengumongameli wakwele Melika uMnumzana Donald Trump uthi uzasungula ngesikhatshana inkampani yakhe yokuxhumana ezabe ibangisana abalandeli lezinye ezinjengeFacebook, iTwitter, iInstagram lezinye. UTrump wavinjwa enkundleni yeTwitter leyeFacebook ngenxa yokwethula owakuthiwa ngamanga aluhlaza tshoko ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ophelileyo. Wanqotshwa ngusengumongameli uMnumzana Joseph Biden kukhetho lolu. UTrump uthi wanqoba uBiden. Akula bufakazi obuveza lokhu. Ukhanya ngani ufisa ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli emhlabeni onke jikelele e-United Nations High Commission for Refugees kumbe i-UNHCR ithi kulabantu abaningi okumangalisayo okuthiwa bathethwe ngamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula e-South Sudan. Ithi okwamanje elizweni leli kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abahluphekileyo. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Kukhangelwe ukuba idale le-House of Representatives kwelemelika namuhla lizavota ukuba uMnumzana Steve Bannon ahanjiswe emthethwendaba kumbe hathi kulandela ukwala kwakhe ukuya kwethula ubufakazi ngokwenzakala mhlaka 6 ngoZibandlela lonyaka. Abasekeli bokwaye ngumongameli baze bezame ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba kukhanya engani abakubandla lama-Republicans wazavotelwa ukuba uBannon owake wasebenza lo mnumzana Donald Trump engathoniswa icala lokwala ukwethula ubufakazi obufunakalayo edaleni le-Congress. UBannon kuthiwa kuningi akwaziyo ngokwenzakala edaleleli lapho abalandeli bakaTrump babebefuna ukumiswe ukubalwa kwama-electoral votes uTrump esithi kuqiliwe kukhetho lolu ngumnumzana Joseph Biden. UZulu uthi ukuhlaselwa komholi we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezanu PF kuveza sobala ukuthi kuza kuba lodlakela olubi kukhetho luka-2023. UMnumzana Chamisa uthi uhlaselwe ngabasekeli bezanu PF eMaswingo laseMtare bemalisa ukungena ezigabeni ekhulumisana loZulu. Uthange i-MDC Alliance ithi kulabantu abadubule imoto kaChamisa bezama ukumbulala kodwa bamkhutha. Usikomiti wezanu-PF uMnumzana Patrick Chunamasa utshele intatheli izindaba ngeveki edluleyo ukuthi amalunga ezanu-PF ahlasele uChamisa eMasuko ngoba ubezama ukukhuluma labo bona bengafuni. Ngalolunye uhlangothi iziphathamandla zaleli bandla ziyakulandula ukuthi yizo ezenza lolu dlame. Sikhokwe labahlaziya ezombusazwe uMnumzana Mthulisi Hanana loMnumzana Simbarashe Nembaware ointatheli izindaba njalo onguye osungula lingxoxo.
Sesingene kugiya yama-elections and each time kwathiwa kulama-elections eZimbabwe sekazi ukuthi kuba lodlakelo olunje. Okudabukisayo ukuthi kuhlaselwa zona nkokheli zamabandla aphikisayo. Nxa kulesibindi sokuhlaselwa inkokheli kungakanani-ke kumuntu kazana. IBhayibhile lathi nxa kusenzakala kwesimanzi pho esonileyo. Okutsho ukuthi-ke nxa kuhlaselwa uChamisa ongumongameli okwaziwayo ukuthi-ke engahlaselwa amanye amazwe aza kubona pho abantu kazana-ke abasekeli bakhe abakhona-ke emalokitshini esigabeni. Kusho ukuthi-ke kuningi okwenzakala esigabeni ngale esingakuziwayo.
Mnumzana Hanana, wena ungathini ngokwenzakalayo ubudlwangudlwangu ubudlova bonke lobesibubonayo?
Akwethusi ukuthi sibone sokusiba lodlakela nxa sokwesikhathi sokuthi siye kukhetho. Kuyakhanya vele njengoba sitsho uNembawara ukuthi hhayi sesingene kukhiya lakhona elokuya kuma-elections. Esikwaziyo-ke ukuthi izanu vele kungumkhuba wayo ukuthi ukuthi nxa ilungiselela ama election ichaya abantu ibulala abantu ngoba ifuna ukuthi ivotele nabantu abayesabayo ungazama ukuwaphikisa bayakukhahlameza bakubulale silabo abantu abaningi from 1980 abafela ama elections ona lawo kuke kwaba legugura hundi kubulawa abantu ngenxa yokuthi basekela ibandleli thize lemozapho balandela umkhokheli lomkholo othile ongubaba uJoshua Nkomo umdala wethu ufaza Zimbabwe. So nxa babe ngesiningi sokugijimisa ufaza Zimbabwe umuntu olesithunzi olesidima ohloniphekayo othandwa ngabantu njengonkomo thina vele sonke lapho esingaba sikupolitiki abasoze babe le ndaba lathi ngoba kusegazini ukuthi babulale. So kuyethusa
iZANU PF iyakulandula nempaware ukuthi iyo ephehla loludlakela. Ithi uChamisa uzama ukungcolisa igama likahulumende kusithunywa se-United Nations. Kambe kungaba kuyikuzama ukungcolisa iMDC izihlasele yini ize izibulalele lezi mota zayo?
Uma sakhuluma ngehlangothi likathina masozata engeke wazi bazama ukuphusha indaba yabo ukuthi hayi eZimbabwe vele into azimangakuhle bese besenza ke esikuthi ku-actor bedinge abalingiswa abazaba ngabasekeli bezanu PF egqoke izikhipha zezanu behlasele imota ze-MDC but okuyinto efuna amandla amaningi ukuthi uyikenze okuyinto efuna amandla amaningi lokuqoqa lokwenza lezi mali which is very unnecessary. Ufuze ngabe uthi ukuthi namasa ukhuluma ngakho ukuthi hayi okwenzakele kodwa thina njengebandla lezanu PF asikhuthazwi udlakela asinda ayisikho esimhlasele kodwa phambilini uthi namasa siyamazi ukuthi izinkulumo zakhe ezikuphehla udlame kube lusizi ngoba ngukhonza kwezanu PF nguye othethe inhlelo zezanu PF. So nxa umphathi wenhlelo lengqubo zebandla engumuntu okhuluma njalo kusho ukuthi-ke abalandeli bakhe balalo igunya lokwenza lolo dlame engabe engakhulumanga ukuthi mhlaselini uChamisa but ngoba bathunganyelwa ngumuntu ozwisisa kudlakela bakwenzile khonokho.
Mnumzana Hanana, ungathini ngamazwi kaChinamasa uthi udlakela ngolokuzama ukungcolisa uhulumende kusithunywa se-United Nations?
Uzananzela ukuthi ubuholi bukahulumende buyabulala ngokuphila lokupha ingcazelo vele ezingelamsebenzi kanti ezinye izwe liyawohloka kuthiwa ngamasanshini kuthiwa ngabantu bamanye amazwe ababulala ilizwe kona kwebabalibulalayo bayabulala zingiyithi zokulandula ezintshantshi usibile kuphikela into ebelenzile. Ungananzela ilegugula hundi kuzekuyo namuhla kuthiwa kwakulama-dissident kumbe ayemangaki wayayilandula legugula hundi njalo bayayiphika bayacasha bavela ngomunwe banjalo ngabantu bamanga ngabantu bokukhuluma into engekho ngabantu bokuona bavike bacashe ngomunye kubulawa abantu ngamasosha ngo-August kwabuya sizotho 45 degrees yeyamasosha lokunjani njani vele ngumsebenzi wabo ukukhuluma into engekho ukungumanga nokuntshuma bezama ukuvika amacala abo banjalo umthetho wabo kwaba kuvumelanayo indlela abasebenza ngayo kabasuze bafa batshintsha.
Mnumzana Nembaware, ilungalungisiswa njani udaba lodlakela lona?
Usukuthi thina sodwa njengabantu ukuthi hayi kudlakela vele ngolwethu kuzathuthi la i-MDC nxa sicabanga ukuthi ngokaChamisa nongamonzora amagamisa asebenzisayo sesithukana ngale kuzanu PF bazadizayina ngamagama trucks ngama-G40 kukithi odlakela but uma singafika esikhathini sokuthi-ke siku-accepte sivume ukuthi hayi ukuthiyana kwembono yethu akutho ukuthi ziyizitha hayi sikushiyana embonweni yokulungisa ilizwe.
Akuyiphethe Mnumzana Hanana.
Eyami impendulo iyakuphisa kodwa engingakutsho yukuthi khona abantu labo sokuzamele bacabanga ukuthi bangazivikela njani ngoba ngezake sihlale sitshaywa sigongodwa amapholisa engasivikeli lathi kumele sicinge indlela zokuthi nxa sitshaywa sizivikele.
Unumzana Mdulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lezaphu ubexoxa endawonye letatele zindaba ehlaziya ezombusazwe Unumzana Sibarashe Nembaware. Ikhula leBotswana elicubungula ngokutshontshwa kwenkomo ezigabeni eziseduzane lomngcele weZimbabwe lisungule umsebenzi endaweni lezingeviki edlileyo. Kodwa enye inhlanganiso yabalimi kweleBotswana ithi kayinathemba lokuthi ikhomishini le izaqeda udubo lolu. Intekele zindaba yesifundo 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
ikhomishini le iphawulwe okusemthethweni ekuqaleni kamfumfu ngemva kokuba umongameli Mokgweetsi Masisa ethikelele izigaba ezikhala ngokuntshontshelwa izifuyo emngcelweni weZimbabwe leBotswana. AbeBotswana bayethe sabeZimbabwe umlando ukuntshontsha izifuyo zabo, ngakho bathi sekumele kuthathwe inyathelo eliqinileyo ukuqeda lolu dubo. UMasisi uqonqosele ukuthi udaba lolu kumele lulungisiswe ngoba ezinye izakhamizi seze zabaleka emzini yazo. Ikhomishini ecubungula lolu daba isihambe isibanga ekuhlanganeni lezakhamizi ezikhala ngokuntshontshelwa izifuyo. Kukhangelelwe ukuthi kube sekugqitshwe umsebenzi wokuhlangana lezakhamizi kusiyaphela iviki, njalo kuse kuphume umbiko oya kumasisi emavikini eyalandelayo. Kodwa noma nje izakhamizi eziningi zifake ithemba umsebenzi wekhomishini, inhlanganiso yabalimi abasezigabeni eseduze leZimbabwe ithi ayikhangelelanga okuningi. Umgcini hlalo wenhlanganiso yeGoba Jango Farmers Union Mnumzana Davidson Maphedla uthi abakhangelelanga okuningi kukhomishini le.
I think the commission should also look into Botswana. A lot of Botswana that are working with
I commission ile kumele ukuthi ichwayisise abanye abeBotswana abasebenza labeZimbabwe kanye labeSouth Africa ukuntshontsha inkomo. Abanye abantu kumele baye eZimbabwe, abazabotshwa eZimbabwe kumele basitshele ukuthi basebenza labo bani lapha.
Umlimi esabeleni seMangwe uMnumzana Mhlupheki Dube uthi udubo lokuntshontshwa kwenkomo lutholakala nxa zombili ezinye inkomo zeZimbabwe zintshontshwa zisiya eBotswana.
Nxa sokuvelela omakhelwane eBotswana ukuthi inkomo ziyatshontshwa kakhulu emngceleni, ayisukuthi ezakithi ngapha eZimbabwe azitshontshwa, lakho zilokutshontshwa kwamanye. Ungahamba emngcele yendawo ezinjengabo kubonswazi usehla khonapho siyakuboyimbo sithini. Abalimi abafuyi beZimbabwe labo bakhala ngezifuyo zabo ezijontshwayo. Kukanti ke emngceleni yangapha phansi eGwanda kuboshashe Thuli abeBotswana bakhala kakhulu.
UDube laye uthi ukuntshontshwa kwenkomo kutshengisa ukuthi kungaba lesinye isandla sesithathu kungaba labanye abomthetho abaphatheka kusenzo lesi.
Ngoba busela lobo bungana okunje uyathola ukuthi akuyenziwa nje kungela esingakubiza ngesilungu sithi participation eyabanye abantu okumele ngani bavikela lo busela. Uthole ukuthi emngceleni khonapha kulamapolisa apatrolayo, kulamavetinari apatrolayo, into zine zisenzakala. Ungathi uyaphendla kwesikhathi uthole ukuthi abanye bakhona balezandla khonapho. Ngakho-ke amazwe onke ngamabili kuyadingeka ukuthi ngani ayahlolisisa ukuthi ama-security measures engenziwa njani, njalo lama-veterinary control points ngikhuluma lapha ngencingo zokuvikela ukuthi izifuyo zingayile lale.
Kusenjalo inani labo kuzaba lamaphepha okusebenza kweleBotswana liqhubeka lisehla. Kumbiko ophuma ngemva kwenyanga ezine eminyakeni ovela kohlanganiso kahulumende ye-36 Botswana kutshengisa ukuthi inani leli lehle phose ngokubili ekhulwini i-1.8%. Kulabantu abayinkulungwane ezintathu phose lengxenye i-3,458 abalamaphepha okusebenza kweleBotswana. AbeZimbabwe bona beyinkulungwane eyodwa lengxenye i-1,550 okungaphezu kwamashumi amahlanu ekhulwini i-50.7%. Kunani labo bonke abokuza abasebenza kweleBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Wezemidlalo, iqembu labesifazana elimele iZimbabwe emdlalweni wenguqu linqobe elimela eleSwatini kuhlandla lakuqala elomncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations qualifier kutange. Ithethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leMighty Warriors linqobele eSwatini nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare namhla emini. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngabadlali abathi uMajori Nyawumwe, uPrivilege Mopeti kanye lo-Immaculate Msipha, kuthi ohlohlele iqembu leSwatini nguLesego Mogale. Wonke amagoli angene ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Olandela umdlalo wenguqu odlalwa ngabesifazane usibonakaliso Ndlovu uthi ukuphatheka kumncintiswano we-COSAFA Women's Championships kuliphathise kakhulu iqembu leZimbabwe.
UmncintiswanoWeCOSAFA uphe iqembu leZimbabwe ithuba lokuthi bazilolonge njengoba bekungadlalwa ibhola elizweni leZimbabwe. Njalo kubancedile kakhulu kuyaphatheka kuwo ngoba bathe bevela khona bahle baqhubeka phambili ngamalungiselelo. Ukutsho ukuthi umqeqeshi usebesekwazi ukuthi kumele alungisise ngaphi njalo labadlali abamise njalo.
Ihlandla lesibili lomdlalo lizakuba khona mhla zingamashumi amabili lesithupha kuyona le inyanga kaMfumfumu, njalo uzaphotshelwa elizweni laseSwatini. Iqembu elizanqoba ngemva kwemidlalo yomibili lizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano, lapho elizadibana khona leqembu elizanqoba phakathi kweAngola leBotswana. Umncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations uzaphotshelwa elizweni laseMorocco, njalo kuyabe kungokwesihlanu ukuba iqembu leMighty Warriors lifinyelele kuyancintisa kuwo nxa lingaphumelela. Iqembu leZimbabwe like laphatheka ngeminyaka ebalisa ngo-2000, ngo-2002, ngo-2004 langomnyaka ka-2016 lapho elicine khona ukuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukane sihlobo, kodwa sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abatsha abakubandla le-MDCT batshaya owayevikela uNkosazana Dokozane Khuphe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivelisayo ngukhiphi Stube.